uSibhekile Zibanda ngihlezi Indianapolis, Indiana.
Ye, ungasitshela ukuthi usule minyaka emingaki use-Indiana khona?
25 years.
25 years, uyakuphenduka ekhaya?
Ye, bengisekhaya nje this past August.
Manje lapha eMelika usule labantwana abazalelwe lapha yini, njalo ungasitshela ukuthi imuli yakho imi njani lapha eMelika?
Hayi, abantwana bonke bazalelwe ekhaya. Umdala wabhubha ngo-2007, he was 21, and then silabazukulu ababili, one is four omunye ule 10 months.
Ye, manje nxa ukhangele impilo yalapha, ubona ngani impilo ozahluphile ulapha, kumbe uyacabanga ukuphenduka uye ekhaya?
Ukubuyela ekhaya akucabanga, kodwa-ke njengoba abantwana sebekhulele lapha, they acclimated to i-culture yala, so it would be hard for them ukuba babangabantu abasukayo bayeli njengoba nabazukulu sokunabazukulu. So I guess even nxa singabuya ekhaya kuyabe kulokhu lama-roads lapha.
Manje njengogogo uyabethela ingano inganekwano yini, njalo ungasitshela ukuthi ubaphatha njani ukuze ubakhumbuze ngesiko lesintu?
Well, inganekwane ngingazane nje ukuthi ngiyababethela, but ngiyabafundisa izingoma, ngibakhulumise, give them a few phrases azabenza bazi ukuthi abakibo bavela ngaphi.
Manje khona ukudla ke bayenelisa yini ukudla kwekhaya kufana lamacimbi lokunye okunjalo?
Amacimbi hayi akasishi, but inkobe, umfusha, umhwapa, bayakudla konke lokho.
Leke livakatshe labo yini ekhaya, kumbe abakafika abazukulu ekhaya?
Hayi, abazukulu abakafiki.
Kodwa nxa libaxoxela bona, babona ungani indawo enjani ekhaya? Indawo angafisela yini ukuthi labo bahambe bayebona?
Abazukulu basesebancane ukuthi babe le-concept engingeyona nje, but abantwana omdala ngeke sihambe sonke ngo-August. Ufike wakuthanda uvele useplan ukubuyeni.
Ah, kuhle sibili. Ya, manje umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi nxa wena ukhangele umumo osekhaya uqathanisa lowalapha, ungathi injani impilo yakho?
Hayi, umumo wasekhaya ushibuhlungu, especially nxa ukhangela ukuthi kwake kwaba njani ekhaya. Indawo yayivele izimele, zonke izinto usenelisa ukuthi uzenze. Ngiyakhumbula ukuthi even ngesikhathi singafika lapha, i-US dollar i-Zimbabwe dollar yayistronger than i-US dollar. So nxa usukukhangela khathesi sokuflipha, kuyazisa ubuhlungu ukukhangela nje indlela okuhamba ngayo. Isifiso sami would be ukuthi kufike kupoint lapha abantu abakuka khona bathuthuke, kubuye kudlule lokho kwakuyikho khona.
Ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukuthi ilizwe lingabi lengqubela phambili?
I-corruption. Corruption really, ngoba i-financial situation ukuthi ibe lapho ekhona kubangela i-corruption.
Hayi, kuyezwakala, sibongile kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Ye, hayi, ngiyavalelisa. Ngiyabonga ithuba lokuthi nike okuyi-reporter-nyana okuncane e-update nje ngezinto saphatha ezenzakala njani. Isifiso sami ukuthi ngelinye ilanga sizabe sikhuluma ngeZimbabwe nje ayisiguqukile, yathuthuka.
Hayi, lathi sibongile.
Okay.
Bye-bye.